Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 8 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
a new variant of COVID-19 which is highly infectious kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade silayo. Ngakho ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama cases ethu azabe siyaphezulu.
Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla, osekubangele abezempila kahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha.
I-America ililizwe elokuthi ama-elections awula ngxabano ebakhona after ama-elections upresident yazisukela. Bona ama-protesters laba kade betshengisela sebethethe i-Capitol Hill, abanye saze sababona behlezi esitulweni sika-speaker, akuzange kwenzakala eZimbabwe.
Iningi lipha imibono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika, abanye besithi kungcolisa isithunzi selizwe, abanye besithi lile mthetho yokulungisisa ingxabangxozale. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uOpel Chinono usevotshiwe njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Babikwa belitshumi lanhlanu 15 abantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kuphela. Lokhu kukhuphele inani lasebebulewe yilolu bhubhane lafika ku-446, ukuthi abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo kuphela bengamakhulu phose yathoba munye munye i-871, kunje sebezinkulungwane phose ezingamachumi amabili asebehlolwe bafunyanwa belegcikwane leli. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho wanyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lambili 12,083, inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 liyalisehla, osekubangele abezempila kahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha olubikwa lukhona kwele-South Africa lakwele-Bilitane. Umholi wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya eloba enkundleni yokuxhumana ye-Twitter uthi inani labasindayo kulomkhuhlane lehleli vela kusilinganiso sokulikhulu ekhulwini, i-95% safika kumachumi ayisithupha lani, 64.7%. Abanye ngabathi bazithole belomkhuhlane olezibonelo ze-COVID-19, kodwa behlolwe kabili lokho bethiwa bamsulwa, kodwa bagcine sebebhubha kutholakale ukuthi ngempela babulawe yiyo kanye i-COVID-19. Osekubangele ukwesaba ukuthi mhlawumbe lo mkhuhlane uyazifihla egazini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezempila kahle uDokotela Rogers Magigo ukuthi kanti vele kuyini okungabe kusenzakala ngaleli gcikwane.
Kulezi zathu eziningi wayesile ma-COVID cases amaningi kobulawayo laseZimbabwe ngesikhathi lesi. Okokuqala, a new variant of COVID-19 which is highly infectious kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade silayo. Ngakho ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama cases ethu azabe siyaphezulu. Okwesibili, ukuthi sisuka kuma-holidays abantu babuthene akade bekhona vele elizweni, abantu babuthene besenza ama-first of all shopping 24 December 2023, abantu bebehlangene etown begcwele bekungayenzi. Okwesibili, abantu bahlangana for ama-party, family gatherings, into esijiyeneyo. Okwesithathu, samukela inani elikhulu sibili labantu kade bevela e-South Africa, kuyo njalo indawo esiyaziyo ukuthi iqalisele i-new variant lapha e-Africa sasesibalayo, futhi kutsho ukuthi vele sesilayo lathi lapha eZimbabwe, but kuyukuthi asika-confirm ngama-test. Kodwa inxa silandela i-behavior emkhuhlane kuyasitshela ukuthi inxa i-South Africa ibilayo, thina silobudlelwano obungako le-South Africa ngendlela zokuhamba kwabantu between the border, kutsho ukuthi lathi vele sesilayo.
Sike sabona kwesinye isikhathi inani nxa liphuma lokubana kulabantu abahloliweyo asithi thina abangamachumi amabili 20 kodwa uzwe kuthiwa abalegcikwane lecoronavirus bengaba ngamachumi amathathu 30 kona kuhlolwe abangu 20 kungakubangelwa yini lokho
bengingakakunanzeleli kanjalo kuma test lama results ethu oyekade siwathola kodwa mhlawumbe maybe indaba yokuthi ama results nxa iphuma silalawa esiwabiza sithi ngama cumulative cases bese kusibala lawo esiwabiza sithi ngama daily cases icumulative isikhuluma ukuthi over isikhathi kumbe iviki kumbe kusukusela saqalisa sesilama cases amacha mangaki so for the week ayakwazi ukuthi engamachumi amathathu 30 kodwa for ilanga lona lelo sizuze only 15 ichumi lanhlanu ngakho ke ikho ekungaba yincazelo ebambekayo
lowo ngudokotela Rogers Magiko ingcwethi kwezempila kahle ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Abaphila ngokuthengisa bebedlala umacathelana labezomvikela lapho abahamba bethengisa besithi bengekela ukwenza njalo ngeke benelise ukuphila phansi kwe-lockdown ngoba uhulumende engabaphathisi ngokudla behleli okwenyanga yonke bengasebenzi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwesiqondiso se-COVID-19 level 4 lockdown okwenyanga yonke kaZibandlela osekuchiye iningi likhala ikakhulu abaphila ngokuthengisa bethi sebezabulawa indlala hathi i-COVID. Ophila ngokuthengisa umnumzana Neva Bonde uthi sebehluphana labezomvikela ngoba kungavumi ukuthi baphonge uhlala bengasebenzi.
Lapha siyabona ukuthi ukuhlukumizwa kukhona phakathi kwamapholisa lamasoja labantu kukhona abantu bafuna ukuthengisa edorobheni lendawo abazithengisa zona nendawo zabazithengisa lamaplace awathengisela wona so kathesi abantu bafuna ukuthengisa so abantu balenkani abantu bathi asiphanisi ukuhamba ku-lockdown siphe ukuhlala ezindlini singaphime kuphandle sidinga imali yikho khona kuthengisa ukuthi abantu kathesi seyihluphana lamapholisa lamasoja.
Esinye njalo isakhamusa kobulawayo umnumzana Bekithemba Sibanda uthi kudinga ukubambisana phakathi kukahulumende abantu kulimpi hathi ukuhlukumezana.
Ngokubona kwami ngibona ngani kumele abantu bebambisane ukuthi udubo lolu sisuke siphumekilo ngoba hey labantu abahlezi ezindlini abantu bezimbabwe mostly ngabantu abazisebenzayo so hey kulobunzima so ukubupha amabhanti akufuni isikhathi eside ufuna so isikhathi esincane sona leso nje kudlula so asazi njalo ukuthi kuza simisa ngapha kodwa ke hayi mina ngokubona kwambona ngani abantu kumele babambisane ukwenzela ukuthi siphume edubeni lolu masinyane.
Ophila ngokuthengisa uJotina Lusinga uthi bahlukumezekile ngoba uhulumende akabaphathisi.
Sibe yabanzima kakhulu kithi yona le manje sesingasayenzi lutho. Hey impilo yabanzima kakhulu i-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bondi esayithola kanye yona yayithi ezosinika for amanyanga zonke ze-COVID of which le 600 yakhona ayinanto ethengayo ithengi 10 kg yempuphu sokuphelele khonapho the rest kuzozibona ngapha ulandlu uyalotsha and kube nzima kakhulu kube yi-challenge kimi kakhulu enkulu.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye njalo ophila ngokuthengisa uthi abasazi ukuthi benzeni.
Sokubuya futhi enye i-lockdown yesi-2 leyi it's 30 days. Can you imagine 30 days asomalanga amancane yona iviki khona pha nginje so vele khonokho ukuthi uthengise ucatha vele ende kunzima kubuhlungu in a way vele kunzima asonto vele ekhulumekayo lokuthi ungathini but hey sesizabona ngakho asazi ukuthi kuzavuleka nini but okwakathesi kunzima vele.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi bakhona uhulumende asebavumele ukuthengisa.
Nazelela ukuthi kena kube lombiko vele kuhulumende usithi wona abantu abathengisa izilimo emkambo bengasebenza banikwa indlela zokuthi ukuthi bathole ama exemption letters ngoba ukuthi basebenze bavunyelwe ukudlula lapho kula mapolice akhona. Yikho ke sibona ke abanye bevule bethengisa ngoba sebenzi lomzamo bathole lezo zincwadi. So maphela kona ngale mkambe khona abaningi abavule ngabathengisa izilimo kuyinto esimukelayo ngoba abantu bethelezi babaningi kade vele bengasela abamba khona ngoba sokuvuleka kanjena sokulokuvelo sibili bazabe bephila bencedakala kakhulu. Siyakwamukela khona kwenzakele kodwa siyafisa ukuthi ngabe kuyavulwa mkambo yinye evalekileyo le abantu abangena khona phakathi kuthi eminyango laphana abantu bageswa izandla lapha abahlezi khona bathelana izikhala i-physical distancing nge-1.5 so meters kuze likhona nomkhuhlane ongamemetheki. Sazama ukuthi sifuqe sibili ukuthi uhulumende alasilalele akulungise khona lolo.
IZimbabwe ingene kulanga lesine le-lockdown yamalanga angamashumi amathathu kulandela ukuqhamuka njalo ngolaka lwe-COVID-19 okubangele ukuba labaphila ngokuthengisa kuthiwe bahlale emakhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwesifo lesi. Kodwa abaphila ngokuthengisa bathi akulula ukuhlala ekhaya ungadingi imali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uOpel Chinono sebochiwe njalo. UChinono ulobe ebulenjini bokuxhumana beTwitter isithi amapolisa asezombopha phezu kodaba lokuthi ipolisa latshaya labulala usana olwalubelethwe ngunina. Lanxa usana lwatshaywa lipolisa kubikwa lungafanga. Umsekeli kamgcine sihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala laye ulobe kuTwitter esithi amapholisa afuna ukumbopha phezu kodaba lunye. Kodwa belokhu engakabotshwa sisiya emoyeni. Ababili laba sebeke babotshwa bavalelwa esitokisini okwamaviki ambalwa. UZulu weZimbabwe upha imbono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika. Abanye bathi kuncilisa isithunzi selizwe leli lona elikhangelelwe ukuba libe ngumzekeliso omuhle kwamanye amazwe omhlaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli bakamongameli Donald Trump wakele Melika babelokutshengisela okulodlakela behlasela isakhiwo sedale lephalamende eseCapitol Hill besithi bafuna ukubonisa amalungu edale lephalamende insolo yabo ngokuxilwa okwenziwa umkhokheli wabo kukhetho olwenziwa ngolwezinyakenye. Lokhu kumangalisa abeZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika lona olazakala ngokuqhutshwa ngokuthula langendlela ezibukekayo okumangalisayo. Ingcitshi ecubulana ezombusazwe umnumzana Leonard Kabisi usole kakhulu ukwenza kwabalandeli bakaTrump.
Esikubona lapha ukuthi ama-elections la ayenziwe America angani aseveze ungabi perfect okwama elections awe America. Isikhathi sonke lesi thina besisazi umbe besitshelwa ukuthiwa iAmerica yelilizwe elokuthi ama elections awula ngxabano ebakhona after ama elections upresident yazisukela. Kodwa sesibona nanga uTrump sihle watshengisa ukuthi hayi lakho langapha kuyenzakala njengalokho kwenzakala kubo Zimbabwe. Sibona ama protesters lawa kade betshengisela sebethethe iCapitol Hill. Abanye saze sababona behle esitulweni sika speaker akuzange kwenzakala eZimbabwe. Kodwa uhle utshenze ukuthi ama problems anjengalawo asikhwe eZimbabwe uphi.
Umnumzana Mabutho Moyo webandla leZANPF na uthi okwenzakala kwele Melika akulani labo.
Manje amaZimbabweans asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lweMelika. Kumbe kungena uTrump kumbe ngoBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba senanzelela ukuthi sokube lama administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera izijezi solezo zafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangena Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment sekwa reinforce lawa ama-sanctions. So yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani.
Kodwa ingcitshi ecubulana ezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthi okumele iZimbabwe likufunde ngokwenzakala eMelika yikuba kule mithetho yokulungisa lapho ukhetho luthelwa phambaniseka.
Into enkulu esingayifunda ngokwenzakala eAmerika yikuba ukuthi idemocracy yona vele ifuna ukuthi ilizwe libe lama institutions aqinileyo akwanise ukuzimelela wodwa enze umsebenzi wayo engaphanjaniswa ngamuntu ngoba sibona ukuthi amadale awe ama states njengabo Georgia lawo Pennsylvania lapho kufakwe khona indaba ka mnumzana uTrump ukuthi hatshi ngaqililwa ekubalweni kwamavoti bayilahlile indaba zakhe bathi azila bekungelazo ievidence yokuthi lokho kwenzeka sabona njalo ukuthi electoral college kumele ihlale mhla ka 14 December 2020 ihlalile yathi hatshi umnumzana uBiden nguye owinayo ielection le kwasuka lapho kwaya ku Congress kwasuka lapho kwaya ku Senate kanti kumele ukuthi mhla ka 20 January 2021 sibone uMr Biden esiwa ngukhokhelo weAmerica
wasekeliba ka Trump wahlasela isakhiwo sedale leparlamente seCapitol Hill ngemva kokuchochezelwa nguye esebenzisa inkundla zebulenjini ezigoqela uTwitter Facebook lezinye esithi bengavumi ukwamukela impumela yokhetho olwenziwa ngolwezi nyakenye uTrump unqotshe ukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Joe Biden oyebandla lamademocrats kodwa uyaphikisa impumela yokhetho lolu esithi waqilibezelwa loba nje kungela bufakazi abuletha entirandaba obuveza lokhu ngimele isithu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu
kunjalo nje amapolisa eMelika sebophe abanye abangene esigodlweni sedale leparlamente lele senate esakhiweni eseCapitol Hill eWashington DC kunje sokuhlolisiswa kungenziwa ngomongameli Donald Trump labanye bakhe ngalolu daba amalunga eHouse of Representatives asefuna ukwethesa umongameli Trump icala lokwephula isisekelo sombuso selizwe ake sizwe abanye bekhuluma ngalolu daba
mina uJacob Manzini ngisembere ngalapha okwenziwe nguDonald Trump akuyayangisa njalo kuyamangalisa ukuthi kanti bona vele eMelika babemkhethe njani bemfake esikhundleni esinje umuntu lo vele ngendlela abuse ngayo ubetshengisa ukuthi vele uyintando kaphiswa ngesikhiwo kuthiwa li-detector ngakuthiwa kuya ngami ngangithi vele angabona amalanga alandelayo lawo kusafika umhla ka-20 umuntu onje kumele ukuthi akhitshwe esikhundleni njalo ukufanele ukuthi into le ayithonisiswe angakuphindi futhi ngoba ziningi izinto azenzileyo umuntu lo khona apha kusukela ekhethweni sikhatshana kodwa besibona ukwenzakala kwakhona esikubongayo nje yikuthi nje eMelika wonke ama-organization aphiwe amandla awo ungela umuntu ongathathela lokho kumele sikubabaze sibili ukuthi ngitsho loba labo manje bakhona kumbe noma yiphi inhlanganiso yakhona bebezimela ungalamuntu ongathi yenza ukuthi njengalokhu esikubona elizweni lakithi kuyathabisa kakhulu ukuthi kwathi kakumi ukubalwa amavoti kodwa waqhubekela phambili wabala amavoti ngakukela kithi ngakwama kwatshintshwa yonke into sibona ngathi lanxa kuyikuthi kukhona okonakeleyo kodwa ke hayi idemokrasi ikhona eMelika
lo okhulumayo ngukhethiwe ngikubona engathi kufanele ukuthi avume ukuthi wadliwa kulelo khetho ngoba kanti angithi bekubalwa wona amavoti lawo akhombisayo ukuthi yena wadliwa ekhethweni mina kangisiboni isizathu sokuthi uyalelani akavume la yabeka into ngaphansi akaqhubela abanye abone ukuthi laba abanye baza kuqhuba njani ngoba mina isizathu sokuthi umuntu ufuna ukuhlala esihlalweni azafele khona hayi lokhu vele yikho kuyenza ukubulala ilizwe kubulala umhlaba siyakunanzelela endaweni eziningi ukuthi lapho kulama president ayalela ezihlalweni kugcina kungasela lutho umhlaba usuchabalela ilizwe selifile
igama ngumpumelelo mafu ngikhuluma ngitshela uPani eSt Lukes hayi indaba kababa uTrump eyenzileyo inhle kakhulu kodwa khona ngokwakho akutshintshi ilizwe laseMelika khona lokho njalo indaba yakhe siphelile futhi njalo uBiden mhla ka 20 usobala ukuthi uye White House ubaba uTrump yikho owaye kwalela phela kodwa ekugcinekwa khona sizambona semiswe ezenkantolo sebotshwa umthetho hayi vele uyangisile uyangisa umhlaba
kwenziwe yiMelika kuyinto embi kakhulu. Abalandeli bakaTrump bungamelanga bakwenze lokho, ngoba phela iMelika yiyo egqugquzela idemokhrasi. So thina ngapha sizofundani kuzwekazi le-Afrika, kwini sizokufunda nxa kuyibo sebesenza kanje?
Laba ngabanye abasithumele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ulakho layo ukusithumela umlayizelo wakho kunombolo le. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 eZimbabwe kanye lokwenzakala eMelika. Okulokhu kulokufuthelana kuhlelo lokudedelana kombuso. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kuza kuba lukhuni ukwenelisa ukubhadala umthelo wekhansili yaleli dolobho okhuphuka kulinyanga kulandela imvumo evela kuhulumende eyokuthi uluhlu lokusetshenziswa kwemali olwebhajethi ka-2021 olwamabhiliyoni alitshumi lasithupha i-16 billion luqalise ukusebenza. Lokho kwenzakala uhulumende esanda ukupha njalo idolobho leli imvumo yokuthi lisebenzise uluhlu lwe-supplementary budget ekupheleni komnyaka odluleyo olokuxaxela leyo eka-2020 ngesilinganiso sokufika phose amakhulu amane ekhulwini i-372%, okutsho ukuthi ukukhuphuka komthelo lo kusezingeni eliphezulu. Uhulumende uthi usenike imvumo amakhansile amaningi elizweni ukuthi alandele amabhajethi lawa ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe njalo lizivalele ezindlini ngeziqondiso zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, uchasisa inani lemali elingabhadalwa yizakhamizi ngenyanga.
Zombili ke i-supplementary budget ka-2020 le-2021 budget zivunyiwe nguhulumende. Okwakhathesi i-City Council isazama ukuphuma loluhlu lokuthi i-2021 budget ezincwadini zabantu iyabuya isithi yimali. Kodwa kumele abantu bakuzwisise ukuthi kuyona linyanga kuzabuya ke kule jogo elikhulu lomthelo ngenxa yokuthi emalini kade vele beyibhadala kuzangezelelwa enye i-372%. Namafitshane ke okade bhadala phose njengami 208 RTGS ngenyanga ukhangele ukuthi uzabhadala ama-950 kusiya phezulu ngenyanga. Leyo yimali kadumele ivele ibhadalwe kususela ngo-Okthoba kumnyaka ophelileyo kusiyafika ngo-December i-supplementary esingathi ngeyokungezelela ukuze kuyephutsha umnyaka ka-2020. Kube sokusithi ke eka-2021 yayivele i-421% ngangaphambanisi. So ngokunjalo ke abantu bakhangelele ukuthi phezu kwe-950 yona leyo vele abazayibhadala kuzaba lenye futhi imali ezabhadalwa. Njalo khonoko futhi kuletha imithelela yokuthi nxa kade ugcine indlu yomuntu kumbe kade uqhatshile endlini yomuntu, umuntu loyo la usebuya usezokukhwezela imali yokuhlala endlini yakhe ayona leyo percentage njalo. So nxa kade kuyikuthi enxa yohlezi endlini yomuntu uzibhadalela 500 RTGS, kade hayi umuntu usezabuya kozokhwela enxa yakuthiye kubo 2000 ukuze la asaye lokuncane kokudla lemuli yakhe. Incwadi zikaJanuwari vele ziyabuya sezithwele imali le-supplementary. Ngingaphambanisi futhi kungabuya sokule mali entsha yona le ka-2021 vele i-budget, ngoba u-2021 la ule mali yakhe. So lijogo elikhulu kakhulu abantu basebunzimeni.
Sinanzelela ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende esefake i-lockdown. Zithini izakhamizi ngakho njalo liyake likhulumisane le-council ukuthi kwenziweni ngalabo abangenelisi ukubhadala?
Ndiyakwazi ukuthi iningi labantu, iningi lezakhamizi koBulawayo liyazisebenza, kodwa kathesi kuzisebenza kwakhona kusuka kube nzima kakhulu. Siyakwazi njalo ukuthi silezalukazi lamaxhegu, silazwe intandane abayiba abantu abathwele nzima ukuthi bathole imali. Imali le nxa uyikhulunga sithi iphose isondele ku-1000 RTGS, nxa ungathi uyayisebenza ubona ngani kuthiwa yimali encane, kodwa ukuthi uyithole ke yimali enzima kakhulu ukuyithola ikakhulu nxa uzisebenza, ngoba kati imali yakhona uyabe uzayithatha ngathi njengoba kathesi abantu bonke bahlezi ezindlini, akula muntu ovunyelwayo ukuthi aye zama lapha laphana. abantu baku lockdown. Njoba vele katesu ngakhangela inani labantu ababhadalayo lilutshwana kakhulu. Kuzoba njani ke nxa kuyikuthi imali siyengezelelo. Njalo sokuzabangela ukuthi abantu abaningi babe lezikwerede bagcine bethathelwe enye impahla yabo sezindlini. Abanye njalo kule ngozi yokuthi izindlu sezinga-athathwa. Sikhangela lokuthi kati very service abantu abayitholayo kusithi council kathesi kuyini. Amanzi abantu bazikhele emachibini esikhathini esiningi. Ma i-refuse collection kuvuthwa kwezibi lakho kakukho. So i-service versus imali okumele abantu bayibhadale.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobha lakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Woza Friday kuliviki silomculi omdumo weRumba uMdawini ehamba leqembu lakhe le izingwenyama bephethe idlalade labo elitsha. Untungameli Inkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Sadlalela kakhulu echolocho sihamba lamaqembu achiyeneyo kodwa lamhlanje sisibiza sise plum tree kutichi kubuhe. Sisesigabeni sakoHingwe lapho kudabuka khona uMdawini leqembu lakhe leyizingwenyama bona abacula bekwele South Africa. Nanso inkemba esikanxa zonke njengokusichaza kwakhe uMdawini.
UMdawini ngifana odabuka ePlumtree lesigabeni sakoHingwe ehamba neqembu lezingwenyama. Namhlanje sithule idlalade lesithathu elinesihloko sithi sona Zothami Longa.
Idlalante leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi ebutsheni bami, ilihlo lempongo kanye lethi Zothamilonga. Ukuthenga idlalante balithola njani Mdawini?
Abangathanda ukulithenga noma ukuxhumana nathi soshiya na iphone number ethi yona 0655 342492. Ucalls nama WhatsApp siyatholakala laphana sikwase ngcono ngezingwenyama.
Iwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalaleli siyabonga esikhathini ezinike sona ngokusilalela. Esiphinde futhi sicele nesupport kubathandi bomculo weRumba kuzindawo nezindawo sithi thina nisigcine nibe safe njengoba sekuDisemba kanje kuzifo ezisivelele emhlabeni. Kusho ukuthi siyabonga kakhulu laphana sicela isupport ngenhliziyo esivumayo bese ngiyivalelisa ngitsho kanje. Lisekhona la!
Uphuma ke enkundleni uMdawini leqembu lakhe leyizingwenyama ngale.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla osekubangele abezempilakahle ukuthi becabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemifanekiso kamabona kude uOpol Chinono usebochiwe njalo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.